So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Gawande. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-12 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba uphakeme wakwele South Africa ePitoli uyaqhubeka ngokucubungula udaba lokuthi kwesulwe na ama-permit ezizalane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe.
Kodwa ngokomthetho nje umfula ugelezela kulaba abantu bama-ZTP ngoba uminister indlela abatshela ngayo ukuthi i-program ye-ZTP iyaphela ayizange ibe kahle ngokomthetho.
Amapolisa athi kubhubhe abantu abangamathumi amathathu 30 ngekhefu lephasika lonyaka okulinani eliphansi kakhulu nxa kuqathaniswa lekhefu lanyakenye.
Sinathi amangala njengeZimbabwe Republic politika abatshayela isilabo kulezi nsuku dabeyijahile insuku zonke abananzi imithetho.
Kuyaxokozela enkundleni zokuxhumana amalunga ebandla le-CCC ephoselana aqatha.
Uyabona amadoda esilwa ebanga imbala exotshaniswa izinja ezingayibambiyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umthethwandaba uphakeme wakwele South Africa ePitoli uyaqhubeka ngokucubungula udaba lokuthi kwesulwe na ama-permit ezizalane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe akhangelelwe ukuphela umsebenzi ngenyanga kaNhlangula. Amagqwetha inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye Helen Suzman Foundation okuyiwo akhweza lolu daba emthethwandaba batshele omahluli izolo ukuthi isinqumo sikahulumende wele South Africa esokwesula ama-permit la akuqutshwanga ngokusemthethweni. Amalunga enhlanganiso ye-Operation Dudula atshengisele phambi komthethwandaba izolo esithi kufanele abavela eZimbabwe babuyiselwe kibo ngoba bethathela izizalwane zalelo lizwe imisebenzi ngokuvuma ukwamukela iholo eliphansi kubaqatshi. Izizalwane zeZimbabwe ezifika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili ezisebenzisa izincwadi lezi zilakho ukuthinteka ngalolu daba. Ucubungula kabanzi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezomthetho umnumzana Velempini Thuthani Ndlovu oligqwetha njalo.
Umfula ugelezela kulaba bama-ZTP makuyikuthi kuzosetshenziswa umthetho ngoba siyazazi into zasenkantolo ukuthi terms zisebenzisa umthetho, kwesinye isikhathi kusebenza ipolitiki. Mina njenge-lawyer ngiyazi ukuthi akhona amanye ama-cases obonayo ukuthi le case le lo muntu noma kumele ukuthi aboshwe ngokomthetho bazobazwesaba ukuthi bakhiphe leso sinqumo ngoba besesaba ukuthi kuzoyenzakalani after leso sinqumo siphumile. Kodwa ngokomthetho nje umfula ugelezela kulaba abantu bama-ZTP ngoba uminister indlela abatshela ngayo ukuthi i-program ye-ZTP iyaphela ayizange ibe kahle ngokomthetho. Noma yibaphi abanqotshiwe bazothatha leso sinqumo senkantolo e-High Court basidlulisele phambili kwenkantolo engaphezulu abathi i-Supreme Court of Appeal, njalo kungenzeka bagcine beyenza beyihambisa ku-Constitutional Court ngoba lento le izo-affecta abantu abaningi. Ukhumbule ukuthi akusile abantu abangama-178,000 kuphela abazoba affected, kunabantwana abalabo bantu abazoba affected. Umuntu oyedwa kulabo bantu abayi-178,000 bathi unabantwana abawu-2 or abawu-3, so kungagcina soku-affecta abantu abanjani more than a million, between a million kusiya ku-2 million ngoba abantwana balabo bantu. Bakhona abanye abantwana abazalwe bezalwa yilabo bantu abalama-ZTP from 2010 kusofika manje ku-2013. Age group yabantu aba productive in terms of ukuthola izingane laba abaphiwa ama ZTP ngoba kwakuthiwa abantu from ama 70s kusiya kuma 80s to ama early 90s. So abantu laba ingane lezo ezinye zisase esikolweni manje, so leso sinqubo sizoba affect ukuthi kuzenzakalani ukubona. And umthetho weSouth Africa uyathanda kakhulu ukuthatha abathi best interest of the child, uyayiqakathekisa kakhulu i-best interest of the child. Ungenza noma yini kwabanye abantu kodwa akumele ukuthi uthinte iy'ngane. So iy'ngane zabantu laba bama-ZTP ezizalelwe lana eSouth Africa ezingawona ama-South Africans, ngoba umthetho weSouth Africa uthi uma uzalelwe la eSouth Africa uthatha ubuzwe babazali bakho. So ziyathinteka lezo ngane, so kuzoyenzakalani ngazo lezo ngane uma sokuthiwa abazali babo babuyele kwele Zimbabwe.
Lokhu kunganika ithemba yini abeZimbabwe abafuna ukuthi qhubeka behlala kwele South Africa?
Abantu baseZimbabwe baningi abanganamaphepha than abalamaphepha lana. So whether inkantolo ithe baqhubeke behlala or bengaqhubeki behlala, lokho akuzukusho ukuthi abantu sebezobuyela emuva, ngoba isimo abasishiya ngale eZimbabwe silokhu sinjalo namanje. So abantu ithemba lisekuthini bangalahlekelwa imisebenzi, bangalahlekelwa ngama-bank account. Otherwise okokuhlala abantu basazokuqhubeka behlala kule la eSouth Africa noma sebengasekho emthethweni. And iSouth Africa iyabizibisele emuva yona, ngoba ithethe abantu ababengalamaphepha mostly, yabanikeza amaphepha babasemthethweni baziwa, then manje seyifuna ukuthatha labo bantu ibaphindisele esigangeni bangabe namaphepha bangazi, ngoba kunzima ukutrace umuntu ongamazi ukuthi ubani kanjani, ikakhulu uma kwenzakala ukuthi labo bantu bayaphatheka ekwenzeni amacala.
Lo ke ngumnumzana Velempini Thuthani Ndlovu, igqwetha njalo icubungula izomthetho, ubexoxa ecingweni le Studio 7 ese South Africa. Amapolisa athi kubhubhe abantu abangamachumi amathathu 30 ngekhefu lephasika lonyaka, okulinani eliphansi kakhulu nxa kuqhathaniswa labangamachumi ayisikhombisa lantathu 73 ababhubhe ngesikhathi sinye nyakenye langekhefu likazibuse. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele Studio 7 ukuthi ingozi eziningi lonyaka zibangelwe ngabachayeli abenze amaphutha abelakho nje ukwenqatshelwa.
Indaba ehluphayo izimoto eziningi zazihambe ebusuku, njalo abantu behlanganisa impahla nabantu abahambayo, and abanye bangikhona nxa bechayela izimoto abananzi imithetho. Abantu bayahamba lesiqhubo esiningi, abanye bayabe bedakiwe, abanye bahlanganisa impahla yama-passengers. Yikho phela sithi thina singakayi ku-ISA sihlangane labanikazi bezimota, sihlangane sibambane labe-Ministry of Transport, Infrastructure Development, the Ministry of Local Government, abe-Traffic Council. Bona abanikazi batsho ukuthi bazalandela imithetho yonke, njalo izimoto zabo zizabe zihamba emgqaqweni zile izinto ezifanelanga. So yikho mina ngisithi abanikazi bezimoto kumele batsho abakwenzayo, hatsho ukuthi bayakhuluma nxa singayo emgqaqweni esikubonayo kuyathiyana.
Nxa likhangela izizathu ezibangele ingozi lezi, lingathi isizathu esihamba phambili yisiphi?
Yimenera abachayeli thina siyamangala njengeZimbabwe Republic Police, abachayeli esilabo kulezi zisuku bayabejahile nsuku zonke, abananzi imithetho, abananzi ama-passengers, ukuthi nxa bethwele abantu kumele bananze ukuthi ama-passengers bale right ukuthi bangangena emoteni. Umchayeli kumele abaphathe kuhle, kumele ahambe labo ngendlela lelani esithi thina promote road safety.
Nxa sesikhangela izimota eziyabe zingalungelanga ukuhamba emgwaqweni, siyake sizwe amapolisa esolwa lawo, abanye besithi lina amapolisa lani lile mishikashika lilezimota ezingalungelanga ukuhamba emgwaqweni ezithwala abantu, lingathini ngalokho?
Abantu baphonga ukukhuluma mthungameli. Thina njengeZimbabwe Republic Police akumelanga sibe lo mpolisa owenza lokho esithi thina i-public safety vehicle business, kumbe i-pirate taxis. Ngakho-ke ukuthi kulo mpolisa ole mota njenge-pirate taxis kumbe umshikashika, uZulu kumele asitshele iqiniso ukuthi imota leyi i-registration number umnikazi ngumoyo, ngunyati, ngumthungameli kumbe ngu-blessing. Hatshi ukuphonga ukukhuluma iproblem isihlanganeleyo kulezi isuku ukuthi abantu baphonga ukukhuluma singaya emgqaqweni futhi basithengise izimota lezi abanye abaningi abantu abaningi kabakhwanisi. Thina sile mthetho ukuthi umpholisa singambamba siyamxotshe emsebenzini njalo siyamhambisa ekhothi. Yikho phela sithi uZulu kumele asitshele iqiniso, hatshi ukuphonga ukukhuluma singela evidence.
Yebo, iholiday ikhefu selidlulile, kodwa ingozi zomgwaqo sihlala sibona zisiba khona. Kuyini elingakutsho ebantwini?
Abatshayeli kumele babe le-correct mindset. Abatshayeli kumele babe abantu labane sithi thina bahamba bele road safety consciousness insuku zonke, hatshi isikhathi se-Easter, isikhathi se-Heroes kumbe isikhathi se-Christmas. Because lingananzela umtshayeli uyabe ephethe impilo, impilo leyi kumele bayigcine. Njalo bona kumele babe leyathithi thina i-road responsibility. Yikho thina njengeZimbabwe Republic Police lamanye ama-stakeholders ahlanganisela i-Ministry of Transport le-Traffic Council siyale siyenza lokwane sithi thina ama-road safety campaign.
Lo ke ngu-Assistant Commissioner Paul Nyathi, isikhulumeli samapholisa, ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo we-Studio 7.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele
inkundla. Kuzela enkundleni zokuxhumana, amalunga ebandla lesi ephoselana aqatha. Abanye bathi abalandeli baleli bandla abafuni kucetshiswa kumbe ukuthi umkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa abuzisiswe ngenhlelo zebandla. Intatheli zindaba elodumo uHopewell Chingono uke wabuza ukuthi kungani ibandla le-CCC lingathathi ixesha elidalwe ngumsakazo we-Al Jazeera oveze inkohlakalo enziwa ekuthengisweni kwegolide ukuvuselela umdladla wokuthi abantu bakhulume ngalizilinye besola lesi sehlakalo. Umkhokheli wabasakhulayo umnumzana Makomborero Haruzibishe wavuka eseganga wamngenela uChingono esithi ngumthengisi owayesebenzelana lebandla leZANU-PF ukuthumba amalunga e-CCC. Lokhu kuthukana kuqale ngomvulo kwaqhubeka izolo. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Greta Vodloza Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ubunzima babakande ukuthi uyabona madoda esilwa ebanga imbala exotshaniswa izinja ezingayibambiyo kodwa bona basale bephalana bodwa. Kulusizi kakhulu lokho okwenzakala ikakhulu kwezemandleni leli eliphikisayo lelo abantu kade bekhangelela ukuthi engxenye bangathola isiphephelo khona. Kodwa ke heyi, kubuhlungu kakhulu, kubuhlungu kakhulu ukubona kuphalana kanje. Ngike ngahlangana lomunye ubaba wakudala, ubaba lo wayekubandla lenelele MDC ehamba nabo bafana. Abafana indaba ekhona nje ukuthi kabafuni kusolwa. Lokhu kulusizi kakhulu, abananzelela ukuthi ukusola umuntu ayisikho kumzonda kodwa kuyindlela yokuthi ngawe uyamqondisa, ngawe uyaqonda. Kodwa engikubonayo kuleli bandla elikhona kathesi i-CC kukhanya ngani hayi wena ungavele uthi uyakhuluma ngendlela engasiyo enziwa umkhokheli wabo, hayi bafuna siwe loku kudla. Ngiyakunanzelela kathesi khona okokwenzakalayo ukuthi khona nangu ujaha wabo lowu uChinono. UChinono lowu ngumuntu ovele ephatheke kakhulu kupolitiki yonale eyokuphi phikisana kodwa kuyamangalisa nxa ethi uyakhuza angathi uyakhuza awubakithi zihle zize bantu zihle zize bantu sengathi lokufa angafa kulusizi ke ukuthi uyamangala ke ukuthi ke manje asithi kungangenwa kupower abantu sibele power phongubano zaqala ukubakhuza
abanye bathi lokhu kubangelwa zimpehla zezanu PF esezingene ebandleni ukubona njani wena khona lokho
kulusizi ukuthi ekubeni swenze konke khonoko sokuqala ukuthi kuthiwe ungumuntu wezanu sokuqala ukuthi kudingwe ukuthi hayo kwenza ukuthi singawelani izanu kulusizi kakhulu lokho esibuzwayo kulusizi kakhulu lokho kwenziwa ngabasekeli bebandla lakhe yena uchamisa kakhulukazi onguye okumele ukuthi ngawo uyakhuza abantu linto yokuthi singehluleka lokho esikwenzileyo sibe sesisola omunye umuntu ngibone ngani ayisikho kukhula kwezombusazwe ayisikho kukhula kupolitiki lokhu ukuthi khona endlini yenu lingaba lohlupho bese lisithi lina izanu PF kutshengisa ubuncane kakhulu kumalungu ebandla kutshengisa ubuncane kakhulu kumalungu ebandla engingakuthi mina immaturity eyenzakalayo kubi kakhulu ukuthi khona nxa abantu beqondisana babelokhu bekhuluma ngeibandla kutsho ukuthi phela liyabe lokhu likhampenela lele linye ibandla kulusizi kakhulu lokho kulusizi kakhulu lokho
alo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ohlaziya izombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 esegweru
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota
Uma manje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba lobulembu elezimlive.com liludaba lokuthi iqembu leHighlanders lizadibana lele Dynamos ngempela sonto emdlalweni weCastle Laga Premier League othembisa ukuchisa phansi laphezulu. Iphephandaba leHerald liludaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba kobulawayo lamuhla lapho azakhokhela umcimbi wokuxoxisana labasakhulayo ukuthi bangene kwezamabhizimusi njalo bengathatheki ngezidakamizwa. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Livuka njani ku Studio 7 hayi ngithi ngike ngicomment lapha kulo umagalela mafa lo suthi angazi usuthini usuthi amashona noma usuthi mayezokhulumela ubaba umkondisi mo yazi uzosidina thina abanye ngoba kudale sidli umagalela mafa engaqali njalinge alingaso akhulumela umkondisi moyo umkondisi moyo wayengakhulumeli isisi yakhe noma isisi noma iMDC noma yini yakhe asuki ayiyekela nokusukela nalomqondisi moyo umqondisi moyo thina siyakhoda sinyeke safa sakhoda ene kuqalile nyeke kuphele la uzoba kula kulomthwakazi ohambe yenda le emashoneni
mahlabezulu sanibonani mahlabezulu umhlaba wonke jikelele hayi okhuluma lana lishagwane elikhulu esigabeni sako siwukwela sePlumtree kodwa ngikhuluma ngilapha kwela seSouth Africa eJohannesburg emzini waseDiplot ngukhanyani encuzi bakithi ngilusizi kakhulu ngilusizi bangisizwa inkulumo zaleli jaha elithiwa ngubelieve ugawule mayekhuluma ngendaba kaJob Sikhala isintu sakithi esingadolikwayo sithi khona inxeba lendoda alihlekwa so ke gawule asazi impela ngoba uNkulunkulu ngophezulu kwakho konke hayi wena so ke kweminye iminyaka gawule nawe noma usemsebenzini kodwa ke ubo gawule ubheka kuzokuthola nawe kweminye iminyaka impela angibonge amen kuleyo ndawo
Studio 7 sanibona kanye labalandeli bakho ngivele ngihlale phezukwalo udaba njalo Studio 7 ngemva kwenkulumo ekamqondisi moyo ekhuluma lokho akukhulumileyo thina esingabantu bakamthwakazi esivumelana lakho kakhulu wena uhamba uyebiza abantu bese sishoneni okuyibo abasincindezeleyo ukuthi baphawule ngaleyo ndaba ebephakanyiswe ngubaba moyo angazi kumbe injongo yokuthi vele bayihlakaze le nkulumo yethu kodwa ekukhulumeni kwabo futhi bayaxhamanda bayakiliza bayahlanganisa izinto wesi lo abamuntu ngomafa magalela sibanda into abeyikhuluma le nto abesezivalisa vele bezingahambelani lalokho bekukhulunywe i-MRAP uthi nanku kuyadelelwa lobhehula kuyadelelwa umzilikazi kuyadelelwa onkomo uyathukwa angazi ukuthi ubethukwa ngubani so mina Studio 7 nokuthi vele lowo mafa ubebuzelwani yona bekungakhulunywanga ngesisi si angazi ngaphandle nje kokuzama ukunikeza isisisi udumo olingaludeserve futhi isisisi kahle kahle iStudio 7 ama directors akhona vele ngobani phela siyabe lokho sithi Studio 7 Studio 7 kanti lento vele into yamashona naleyo ngiyabonga
uyabingelela kuStudio 7 linjani basazane nabalaleli yebo sibonge lapha ukuthi iStudio 7 yenelisa 20 years selokho yazalwayo kuhle kakhulu kuloko kubasakazi umsebenzi elwenza umuhle siyawuncuma ngivele ngwele indaba ngifuna ukuphendula nangu sisi lona othi yena abantu basesishoneni sizobafaka vele kulezi ndawo lezi yebo asiyali sisi ukuthi abantu basesishoneni ungabafaka kodwa into yokuqala wena usuke usebenze ingqondo leyani yokuthi kawuboni awunasici ngakho ngoba eqinisweni ungathola ukuthi umntanakho akasebenzi khona lapho endaweni okufanele ukuthi ngawusebenza khona endaweni yakhona kunabona abantu ngoba uyajuta Victoria Falls yabafaka so ngenye indlela wena usho ukuthi uright uzibona uright usokola indawo yakho okufanele ukuthi ngawuye ithethe ngabanye abantu akunamuntu ongayali ukuthi sithi labo bantu ngabangene kodwa hayi ngalendlela osuyikhuluma wena songathi vele uphezulu kwenjongo umuntu onjani ovuma ukubuswa ngabanye abantu wena ulokuhlela ungadlili abakho abantwana kumbe abafoweni bephuma phandle kwamazwe besiyadinga amadlelo kodwa wena usithi abanye abantu ngabangene esikhundleni asiyali bakithi esikudinga ukuthi sikhipheni izanu PF yinto yokuqala esifuna ukuthi siyikhiphe ngalendlela ukuthi asisayifuni kungene lo ongenayo mhlambe kungaba nobubele but wena ungaqinisi ungumuntu wasemathebeleni uqinise kakhulu lokuthi vele sisazobafaka lapho sokungathi lenjo ngoba manje uma usenze njalo sokucaca ke kithi thina abanye ukuthi 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 wena laba bantu unesazela ngabo mhlambe ekhaya ubaba endlini wakhonale unesikhundla futhi ikukhuluma kanje ungakhulumi kanje ungumuntu wasemathebeleni uvumela ukuthi abantu sitho lokho esingabe siyakutsho ileyindawo ngeyakithi nathi sidinga ukuthi ngayithi esisemsebenzini yonke naleyo ngiyabonga uzama ukuthi sikukhuze sikwehlise nakusasa ubeyazi ukukhuluma
emsakazweni weStudio 7 emsakazweni weStudio 7 njani balaleli labasakazi bethu hayi siyabonga izindaba esininga zona hayi sizwile imeseji esende isikhulumeli se-triple-C umagalela mavasibati sekubukhokheli wethu ubuqondisi boyo hayi yena kukhulume ngakhuluma ngoba wonke umuntu uvunyelwe ukuthi akhulume into ayifunayo kodwa thina sikufuna singabantu bamathebuledi sincindezelwe sifuna ukuphumeza imbabhe out sizimele sodwa lapha ngoba singabe silokhu sithi sibambane lalaba abantu vele baqhubeke lokhu besincindezela wes yeningasingena i-triple-C kanesezitshamiseleyo omagayela mafiza ezane ebantwini bamathebuleleni izaxotsha amashona asebhebhiji izaxotsha amashona adiploye ezikolweni zemathebuleleni ngumbhedoro lawo kade ukhuluma wona bakalela mafasi badawe thina sifuna ukuphumeza imbabhe out ukhaza umkhoto choto zumqondisi abantu balibona iqiniso vele bakukhangele futhi uzakhohlisa bona abantu besitshoneni hayi khona thina abantu babathebuleleni ngoba wona vele lawo siyakubona ukuthi asobuntu esidwini phela siyakwazi siyayazi imbali yakho ukuthi wena ubuyaphi kodwa sizithulele nje asuwe esidwini nje baba sikukhangele nje ubuqondisi ngesidwini ngowuye ematopo wena kile khaya kungapi kawula khaya kodwa uhlezi kobulawayo kodwa uthi awula khaya so vele ake sidukiswe nguye baba thina siyaphambile emparapi 23 sivothela abakhasi laba MPDU viva MRP viva
Studio 7 yeah kutsho ukuthi kulo hlupho olukhulu ezweni lakithi lasezimbabwe masibheka lana kulo hlupho olukhulu nawubona ngapha umuntu ongena ebandleni elithile egqoke isembatho salelo bandla noma umfanekisano walelo bandla oluyinkonzo engazange waba limemba yaleyo nkonzo engazange waba lilunga lalelo bandla umuntu esengene faka uphawu landa kalamanhloni president lo kalamanhloni wasithatha kwa sabusiswa ngubani saqoka uthengephe ehambe thungisa izinto udelela uNkulunkulu hayi sehlanya lo sehlanya sentura ukhuluma ungena
Studio 7 tinjani basakazi hayi sina siyabonga hayi okhulumayo ngosafenda Plumtree isigabeni sakokheme ngithi mina hayi thina siqhubekela phambili nge-MRP laba basithithena sihamba ngobuhlobo kulungile asike sibone ke bona babezani la kwi-Triple C la MDC befaka indwele phambili bithi alivotele libe yi-president yeparty sizovuma ukuthi abahambe ngobuhlobo ngoba asiyibone sibona ama-opposition wonke kwela mashona ephethe engamashona sithi asibonge umsakazi omuhle
Alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika uMongameli Joe Biden ufike kwele Ireland izolo ebusuku kuhambo lwamalanga amane. Engakasuki kwele Melika uBiden utshele intatheli izindaba ukuthi uhambo lwakhe lujonge ukuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili njalo lokuletha ukuthula emhlabeni jikelele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe uMnumzana Raphael Mthombeni.
Ye ungakhangela foreign policy kaBiden ingathi iyuhlanganisile umhlaba ngoba ungakhangela uqathanise phakathi kokubusa kwakhe uBiden ekhangele kwezangaphandle kwelizwe ubusuhlanganisa lokubusa kukaTrump ekhangele ezangaphandle kwelizwe kwizinto ezimbili ezijiyene ungakhumbula uTrump waba umuntu waquma izinto eziningi waquma lokhu walahla lokhu wathethisa lapha wathini lapha umhlaba wawusunga athi awusuphambene kawusakwazi ukuthi kanti manje onguye osekhokhela ngubani emhlabeni ngoba i-America ngithi zenza ipolisi elikhulu lomhlaba soke ke lapha ungakhangela uBiden wabuyisela konke lokho kwakuqunywa nguTrump lokho ungakhangela athi impi le eye-Ukraine le-Russia iyakhokhela i-America khona phana iloke ikhokhela ibambi netho ihlanganise amazwe
yena uBiden umbona eluphatha njani udaba olwa lobudlelwano lamanye amazwe i-foreign policy yakhe uyibona njani
ngibona ngathi ngakukubi kangako ngoba khathesi nje umsekeli kamongameli uKamala Harris ubehambile ekhona ngale Africa lathi kasi asijiwa ngaphandle kakhulu i-Africa ku-foreign policy lapha mbona ngathi akukubi kangako ngeza ke ngibone sengathi umhlaba uyaxokozela ngenxa yokuthi uBiden uyehluleka ukuthi abuse umhlaba njengakhathi esehambile nje siye Britain uyamukelwa kuhle angabe ngumuntu lowana oninwayo ungathi asomuntu ophethe kuhle izinto zakhe yiko lokho engikubonayo nge-foreign policy yombuso kaBiden lapha e-America ngalesi sikhathi
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seTexas khona pha kwele Melika Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela Umthethwandaba ophakemeyo wakwele South Africa ePitoli uyaqhubeka ngokucubungula udaba lokuthi kwesulwe na ama-permit ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe akhangelelwe ukuphela umsebenzi ngenyanga kaNhlangula. Amapolisa athi kubhubhe abantu abangamachumi amathathu ngekhefu lephasika lonyaka okuyingxenye yalabo ababhubhe ngekhefu lanyakenye. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe namhlanje ntambama ngo-7:30 silazo njalo ezinye indaba. Igama ngu Chris Gande.